ngize ngisethuka ngoba bathi vele bengabantu ababethi akula mali ezangena kaTesi ngoba ibondi le yimisura yokuthi senze lonke ukusenza konke kodwa bona ngathi sethuka okwenzakalayo kubhonde emsikeni omnyama so ucakatheke ukuthi bathathe yoni address yokuthi kufanele kube le mali eyodwa kumbe bagcina yona i-US dollar kumbe baba le imali ngoba kungabalekho ukuxotshana kuyagcina vele imali engela ephephukayo amabhondi esephumaniseka kuyinto enhle mfowethu ukuthi ilizwe libe le mali yayo sizabona phambili ukuthi impahla ezilungiswayo la bantu abagcina imali yakhona e-reserve bank baziphethe yini ngoba yikho okuphambanisa khonokho
nxa kungaba le mali yezimbabwe entsha ingagcina isuswa o-zero ngenxa yokuswela isisindo njengalokho okwake kwayenzakala
iqiniso yokuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Africa bale mali yabo impahla abayilungisayo ziluthwana kule zethu kodwa-ke kuqakatheke ukuthi nxa bekhawe imali ezakuza entsha kufanele baqinise babophe ziqine ku-industry ukwenzela ukuthi impahla zibe khona ukusinda kwemali eyalapha kuya ngokuthi yona i-reserve bank ibhenki enkulu ugono wayedinga imali yezanokukhiwa esithi yi-senorith ngesikhiwa ngaloku babekhona lo uDr Mangula eziphethe engumuntu ole-discipline ehambelana le mpahla ezikhona elizweni lo mnotho welizwe imali yakhona kayihluphe ukuthi ibanjwe ukuthi ilungisiswe sikhole ukuthi udokotela umphulinxa uprofessor laye uzabe khona encedisa kodwa i-risk kodwa akwenziwe
manje ngokubona kwakho bathembeni
yabona fowethu akula mali ehlala ilesi sindo esiqinileyo singaze sikhangele sizabona ukuthi irandi lihlala lichuba i-US dollar kodwa okukhona ukuthi abanikazi bemali amabhenki ama-commercial banks i-reserve bank lathi thina ozulu sifanele sibe le-confidence ekusebenziseni kwemali yakhona yikho i-reserve bank eba le-monetary policy bafanele babe le-discipline kuthiwa kube inflation targeting e-South Africa umsebenzi we-reserve bank wokukhangelisisa ukuthi imali yakhona kayehli kakhulu